umzamo sibili ongabukhona kodwa ngibona kunzima ngoba amabhasi la e-public transportation awezubukho awanelisi ukuthi athwale abantu ngendlela efaneleyo ngoba amabhasi angikhona malutshwana. So kunganceda mbijana kodwa kulokuqakathekileyo ukuthi ingabe bayavumela lalaba ama-private transporters ukuthi labo bethwale abantu kodwa okulandela nje COVID-19 protocols. So ngibona yimizamo emihle kodwa kumele sikhangele okunye okunene ngoba kwakhathesi ngasikhale eZimbabwe kulo duko lokuthi akulamanzi. Ingakho-ke abantu bayagcwala emalokitshini kuma-bowsers bedinga amanzi kakhulu endaweni eziningi kobulawayo. Yikho abantu abathelelana khona umkhuhlane khonapho kuma-bowser bedinga amanzi kumamakethi bedinga ukudla. So kungayinceda mbijana nje kodwa ngibona kuye kuqadile ukubana kube lamanyathela amanye ikakhulu akhangele udaba lwe-transport lokuvumela abanye abantu ubana bethwale abantu. Okwesibili ukuthi abantu bebelakho ukuthi bethole amanzi ngendlela efaneleyo. Okwesithathu abantu bethole ukudla ngoba lokhu nxa kungekho abantu bayelokhe begcwala ngokuningi babo emadolobheni.
Sesikhangela ukuphathwa kwalabo abavela kwamanye amazwe, kuzasiza ngani lokhu?
Angibona zani inyathela leli ngani lingcono mbijana ngoba esikhathini eziningi abantu kade sebethola umkhuhlane lo we-COVID-19 kuma-quarantine centers kade seminyana kakhulu. Labanye abavela kwamanye amazwe abangela COVID-19 kade seyithola khonapho. Uhulumende weZimbabwe ngala capacity mbekenelisi ukubana akhangele kumbe agcine kuhle abantu abavela kwamanye amazwe. Bona yikho bethe kungcono ukubana abantu abangelama-symptoms kumbe abangelampawu ze-COVID-19 bezihambele ezindlini zabo bebe uku-quarantine khona ngale. Ngibona ngilinyathele elihle lona leso.